umonakalo wenzakalayo especially ebantwini bangapha kobulawayo kabalandeli be-Highlanders. I-Dynamos ke ithethe i-Independence Trophy namhlanje ngewanothi isquest sohlonga umrape murape abantu bathi badabuka izihliziyo zabo abadane kakhulu abantu balapha.
So bathi kuhambe njani kodwa?
Kube ne-confusion laphana u-Ariel lo Bruce Khangwa. U-Ariel uphumela ibhora waselikhuthi ulipantsha lo Bruce walikhutha umrape wathi wazifakela kungenamntu emamplani. Kube nephutha elikhulu kakhulu kodwa ke ithimu idlale kuhle kakhulu kakhulu kakhulu.
So ke nxa sithi idlale kakhulu phambili ke kuhamba njani indaba engahlohlanga nje khonapho?
Umfana uPrevent Chicago ukhuthe amachance sibili amabili kade ikakhulu lesibili nge-second half beqondanele u-goalkeeper eyedwa mani wakhutha umfana. Hayi udubo nje esingeke ngakhuluma ngalo ngeviki ephelileyo lona lolo ukuthi baba ukuthi i-ball possession 70% but egedini asitshaya igibholele egedini aphelela kwe-18 area angazi ukuthi umele alungise njani ukhayinda ithimu yakhe lapo.
Nxa sesikhangele-ke i-Dynamos sijayele ukukhulela-ke igembu le-Highlander ukuthi kambe sokuhamba njani khonapho?
Ungakukhangela lapha lathi kwesinye isikhathi siyaphambanisa uyabona isizini iyaqalisa safuna i-training abantu abakabe ne-match fitness angiboni kulesi sizathu sokuthi sake i-teamu lesithi-team yesibili sigcina abanye ukuthi bazadlala ngesunday. Ungawukhangela ukuthi i-Dynamos yona ngwayo ifake i-first team yayo kwenza ukuthi ba-traine phela ba-practice babe lalokho kuthiwa ke silunge i-match fitness kodwa thina sijinte satshintsha abantu kwatshintshwa ama-position umuntu omele adlala i-midfield athake i-midfield omnawa futhi adlala u-right back ngapha ukuyaphambanisa mani lokuyani ake sibeni ne-first 11 esithi i-first 11 nxa kulimala ukhitshwa omunye kube right kodwa ayikhona ukuthi sikhiphe i-team yonke ukhiphe 4 sikhiphe 5 sikhiphe 6 kuze kube nini kanti
kodwa kuzalunga yini?
Thina sithi kumele kulunge akula enye indlela undoda la umele abone lapha nxa sindoda ngishela ukhind kakubona ukuthi uma ngonyawo lunye ukuthi nxa ele 11 kabe ne-first 11 ama-substitute akangu-6-7 nxa uphuma omunye aphuma ngokuthi uyehlulekile kumbena ulimele hatsho ukuthi sikuthi siwine triangle uthi uyabuyela e-Bakersfield Stadium seyadlala le-motor action seyikhiphe 4 futhi kodwa thina siwine triangle why singela abantu abangu-11 abaqalisa.